Ekhuluma ngesikhathi kuqhutshwa inkonzo phambilini kokubekwa kwayo ngumqeqetshi weqembu le-Highlanders uBarry Daga kobulawayo ngolwesithathu. Umqeqetshi olodumo uCosmas Sithandwa Zulu usole indlela ababedlalela iqembu le-Highlanders abaphathwa ngayo nxa befuna ukubukela leli qembu.
Ngifuna ukukhuluma ku-leadership yayo intsho enje ukuthi uBarry ifike ingathabanga le-Highlanders. That's the way. I-Highlanders idlala le-Chapumu. Ngahamba ebholeni. Bangiyalele ukungena ebholeni. Bangiphothe ngaphuma. Babenza khonoko kuBarry. Uze wapha encenga ukungena ebholeni ukubukela i-Highlanders. Pho, watsheni sana. Shuwa kululuwa. Sesihlupheka ukungena ukubukela i-Highlanders namuhla. Sichutshwa ngombhalo.
Uthando osebenzela iqembu lenkezi Platinum Stars lapha aqeqetsha unozinti uthi abanye ababedlalela iqembu leBhoso kabasazihluphi ukuyabukela umdlalo webhola, ikanti abanye abafana noLawrence Phiri sebehamba kuphela nxa bephelekezelwa ngumongameli waleli qembu Ndumiso Gumede. UPhiri uthe kungaba kuhle ukuthi baphathwe ngemfanelo ngoba balolwazi olujulileyo kwezomdlalo wenguqu onganceda iqembu leHighlanders lelizwe lonke jikelele.
Thina after getting all the experience esabalayo lokukhuliswa sakukhuliswa kwa-Highlanders kube nethuba lokuthi sifanise ukuthi si-proceed sincede kulaba ababuyayo ama-juniors ku-executive ku-administration club. I think i-experience lelokuze nemfundo esayitholayo from lokuze kulaba abadlulayo kwa-Highlanders ingaba luncedo kakhulu.
Wayengunozinti weqembu le-Highlanders uJohannes Chuma oke walisebenzela futhi leli qembu engumqeqetshi wabonozinti uthe inkinga ababhekana lazo nxa bezama ukungena enkundleni bebukele ibhola yikuba akugcinwa imbali yomdlalo wenguqu kwele Zimbabwe.
So I think if it's set from ama club ukugcina imbali ama-players bese kuzifa la yena the same thing. Thina mali sinzeseleyo I think some of the study fans sikhuthaze i-fans idinga indlela ukuthi isonde isigcine. Isikhangele into eningi kakhulu like uthanda ukukhuluma ebantwini lapho but it's a reality ukuthi ebhoreni nxa usiyangena uthwala ngizeyini koje kuthiwa kakhona nomuntu ongaziwayo umfana ongakayodlala ibhola ebuye ekhuluma ebhedini yadlula phambi kwakho khona kuyana akusiniki isithunzi njengama-legends nxa usuyi-legends uyi-legend ngani nxa usuyebhoreni uphatha ngembhulini.
Isikhulumeli seqembu le-Highlanders uRonald Moyo uthi yena abenhlanganiso ye-Premier Soccer League yiwo abalawula ukuba kungenwa njani enkundleni njalo bona njengelunga le-PSL balandela imithetho efakwe yileyo nhlanganiso. UDaka ubhubhe emhlazi ilitshumi lambili kuyona le inyanga kaMbimbitho njalo ubekwe emathuneni eLady Stanley edolobheni lakobulawayo. Lo mqeqeshi wadlalela amaqembu abalisa ile-Highlanders Wange kanye le-Olympics wake waba ngumqeqeshi wamaqembu ambalwa kule Zimbabwe abalisa ile-Olympics elatshintsha igama laba yi-Supersonic i-Highlanders kanye ne-Real Stars okwaqeqetsha neqembu lesizwe lamaqembu ambalwa kule Botswana lapho aphakamise isicoco seligi eqeqetsha iqembu le-Echo City. UDaka wedlule emhlabeni eseleminyaka engamashumi ayisikhombisa lowodwa. Ngiyimele i-Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanjini.